umuntu umnumzana Jamisa njengomuntu ophuphayo uyavunyelwa ukuphupha njengokhunywa ngabantu bonke ukuthi angabona mna njengomuntu oke wangena embusweni ukuthi hhayi kungenzakala kodwa ngomumo weZimbabwe ngoba awufuni nyanga noma ungazi utshayisa amatambo siyakwazi ukuthi okufuna ngoshabisa ukuthi phakathi kweviki angakwenza khonokho ngeekonomi yeZimbabwe ngoba siyazifuna ilizwe lethu lize-38 years lifile so ukuthi umuntu angalilungisa ngeviki ya okunye singabe sidawuda bhada mbona ukuthi ngiwahambelana lokukhuluma kukatshabisa ye kuyavunyela ukuthi njengopolitics umuntu akhulume njalo ngoba ilambisa ama-politicians kodwa nxa singatafaka ama-figures phansi uzabona ukuthi awuhambelani
ngezinye indlela awula themba lokukhulunywa ngumnumzana Jamisa kuma-rallies kumbe okwenziwa ngumanyano we-MDC Alliance
ya asike sibe nethemba ngoba yabona umuntu ngoba thina sisebenze kakhulu nobaba umogenswakirayo wasikiyayo ngoba sonke sasinethemba kuye abaningi sangena i-MDC ngenxa kababa umogenswakirayo uJamisa ungagakela even like ngendlela athethe ngayo ipower yakho ukuthi abe nguye abe ngupresident we-MDCT thina abanye njengabantu abasebenzela iparty asisoli Jamisa asisoli magudu kodwa sisola i-system ngokwenza kwangkhona ngoba ayishiywe FDC esiyijayeleyo thina omkhombisi esangena ngo-99 singabantwana sesilendevu sesinabantwana lathi
sikhuluma nje kulokudingisisa okwenziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo ezitshengisa ukuthi umongameli Mnangagwa nguye olosekelo oluningi kukhetho oluzayo njalo i-MDC Alliance iyalandela ngemuva liyakukholwa lina lokhu ngelikubonayo
ya kungenzakala ngoba ungakhanyele ithethwa i-alliance layo khanya kayisacaci ngoba kukhanya sekulokucatshelana phakathi into abazivumelanayo zixalisa umongameli uswakile engakazi ukuthi bazasebenza busiyane ayisikho esikubonayo kuground ngoba abanye napha abanye o-Walshman ube bayaqala izihlalo abazinikwa abazivumelanayo kanye otshamisa sebezifuna njalo bathi ipreshi yabantu bada kwenzakali so kuya kumangalisa ukuthi laphana belwisana nobakhuphe umakhuphe u-vice president we-BCT esithi yena hhayi into ethiwa i-alliance ayisebenzi ngoba u-Walshman kalabantu ngoba ungakhanyela o-Walshman abo-1090 kimi njengomkombo wedube osesebenzela ibandla le-FDC badinga umsebenzi ngoba nxa beqinisile ukuthi bona bafuna ukuthi iZimbabwe iguquke ngasihlangane kupresidenti lapha kuma-MPs yonke ipati sifakele umuntu wayo kukhansela sifakele umuntu wayo kodwa ungagakela nxa sebezabuya bethu bafuna abashezi yona indlovu yakhona ihamba ndingabisana indlovu ehamba yoshwa dade wami ungawukanyeza i-alliance mina ngokubona kwami iZimbabwe abantu balambile i-alliance yinhlanganiso ukuthi abanye abantu badinga umsebenzi ngayo ngoba u-Walshman no-1090 they are not on the street to prison kubantu beZimbabwe ngoba i-MDC ibeliwine ngo-2008 kodwa u-Walshman wabaleka le-8% uswakile wehlule kungena kumbuso kathesi u-Walshman is the same person u-1090 is the same person esebebuya begijima ngoba ngale phandle kuyaqanda badinga umsebenzi amadoda laba ngoba abantu singagakela ukuthi i-alliance ye bangakutho ukuthi i-alliance but kimi mina njengomuntu weZimbabwe osehlezi ku-opposition for more than 20 years ngiyathubona ukuthi amadoda laba bazidingela umsebenzi bayengabantu
kule mhlangano eminingi eyenzakalayo elizweni ehamba lapha ahamba ekhuluma khona umnumzana Jamisa njalo abaningi bathi kukhanya MDC Alliance ilosekelo oluningi okwedlula ibandla leZANU-PF
abantu yazi ukuthi into ehlupha ngepolitiki yeZimbabwe abantu bafunde kakhulu eZimbabwe kunzima ukuthi ubone ukuthi okuyikho yikuphi ngoba uMnangagwa angabiza abantu baye baningi uJamisa abiza abantu baye baningi ngoba abantu bagakela izinto eziningi khonapha ungakhanyela kwakunesikhathi sikamgaze noswankrai so abantu kunapha bayakompeya ukuthi ubani ongcono phakathi kwabantu ababili ngoba basadingisisa ukuthi ungakhokheli iZimbabwe okuyikho khona yikuphi ngoba uJamisa uthethe ukuthi uswankrai uMnangagwa uthethe kumgaze so bonke ngabantu abopolitician ukuthi bangene kuposition yobupresident so abantu kubona basakhanyela ukuthi bona bayangabeseki ngoba amaZimbabwe selekadele ngamarali ngokuba mihlangano engabheliwe